sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 31 kuNcwabakazi 2024 ngudabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje, uChatunga Mgabe indodana kaMoye uRobert Mgabe ubotshiwe ngamapholisa eBait Bridge esethiswa icala lokutshaya ipholisa kuRoadblock. Ukubulawa komunye umhlali weKariba yindlovu sokuveze njalo ukufuthelana okuqhubekayo phakathi kwabantu lenyamazana zasendle endaweni zelizwe ezijiyeneyo. Izakhamizi zakondolwane Plumtree eziyisithupha zibotshelwa ukubulala owesilisa zimethesa icala lokweba imbuzi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UChatunga Pelamine Mgabe indodana kaMoyi owayengumongameli uRobert Mgabe ubotshiwe ngamapholisa eBait Bridge namuhla esethesa icala lokutshaya ipholisa kuRoadblock. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ukufakazile lokhu kungxoxo ayenze leStudio 7 wethembisa ukwethula imininingane egcweleyo ngokuya kwesikhathi. Kodwa iphephandaba leNewsday libika ukuba uChatunga ukhuphe ingqamu yohlobo le-okapi efuna ukugwaza ipholisa leli wasebanjwa ngamanye amapholisa okwakhathesi uvalelwe enkambeni yamapholisa eBait Bridge.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa wafube mbula,
lamlela ndwandwe.
Ukubulawa komunye umhlali weKariba yindlovu ngolwesithathu sokuveze njalo ukufuthelana okuqhubekayo phakathi kwabantu lenyamazana zasendle endaweni zelizwe ezijiyeneyo, kubika uNokuthaba Dlamini.
Ngokubika kwamapholisa enkambeni yenyamunga eKariba, umufi umnumzana Scotch Gawa uhlaselwe yindlovu evela etshwaleni emadabukakusa. Isikhulumeli sogatsha olubona ngezendle olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority, ZimParks, umnumzana Tinashe Farawo uthi balusizi kakhulu ngalokhu, njalo uthi uZulu kumele achiyane lokuhamba ebusuku.
It's another sad incident that we have recorded.
Indlovu ibulele owesilisa eKariba. Lesi sehlakalo ngesinye sezehlakalo esilusizi ngazo. Kodwa sikhuthaza uZulu ukuba angahamba-hambi ebusuku.
Izehlakalo ezinje seziyinsakavuleka ezabelweni eziningi ezigoqela eManicaland, Mashonaland West, Maswingo laseMathebeleland North, ikakhulu ezigabeni eziduzane lalapho okugcinelwa khona inyamazana lezi ama-game parks. EMathebeleland North udubo lolu lubhahe kakhulu ezigabeni ezifana leVictoria Falls, eBinga laseWange, lapho abantu abakhala khona ngokuthi uhulumende ukhanya eqakathekisa nyamazana ukwedlula bona. Abaholi bezigaba ezincelezelane leWange National Park Forestry Area leZambezi National Park bathi ukuhlaselwa kwabantu zenyamazana lezi sekuyiyo inkulumo yokuvukisana. Ukansela kaWard 3 umnumzana Given Moyo uthi indlala yalonyaka yenza udubo lolu lundlondlobale ngoba inyamazana sezisondela kakhulu ebantwini zidinga ukudla. Uthi izilwane zona sezizingela libalele ezibayeni zezakhamizi kanye lasemadlelweni.
Abantu bafake kuyangeni izinyamazana, izilwane. Isilwane sifika sithatha inkomo, sithatha imbuzi, sithatha amadonki. La kumuntu adingathembela khona adle.
Umsakazo weStudio 7 uxoxe loCounselor Moyo esendlovu bus stop turnoff eWange, lapho izakhamizi esezathutha khona zibalekela ukuhlaselwa zinyamazana. izakhamizi zewange seziqinise umkhankaso wokuthi uhulumende kumele apasise ukuguqulwa komthetho we-Parks and Wildlife Management Amendment Bill ukuze kubhadalwe imideni yabantu abayabe bebulawe zinyamazana, abadlelwa izifuyo lezilimo kanye lalabo ababe belinyazwe zinyamazana lezi. Unkosikazi Hlengi weSibanda uthi kuyabahlukumeza ukuthi lanxa bengaze behlelwe ngomonakalo kabakhalelwa njalo kabahlawulwa.
Inkomo zena lezi esilazo ziphinde zidliwe futhi yizilwane, sesihlala singabantu nje sihleziyo khonapha komvuto esidingaswele ukuthi kanti manje siyenze njani.
Unkosikazi Shailene Mathe ongaphansi kwenduna uShana yena uthi lezi ngadini yimpi phakathi kwabantu lenyamazana.
Ingadi yamkhona kumele ulinde ukuthi uze uthole khona okokuncane, manxa ungasalindanga vele indwangu ziyaqeda.
Udaba lokuguqulwa komthetho we-Parks and Wildlife Management Amendment Bill solwethulwa edale lephalamende lwabuya njalo lwasabalaliswa kuZulu ukuze afake imibono yakhe. Abantu abaningi bathi labo ababe behlangane lalolu dubo kumele behlawulwe. Ungapasiswa lomthetho uzakwenza njalo ukuba izakhamizi zithole inzuzo kwezendle, kuthi labo abalimeleyo bahlawulelwe nguhulumende ezibhedlela. Nyakenye ugatsha lwezimparks luthi inyamazana zeganga zibulale abantu abangamachumi amahlanu 50 njalo iningi libulawa zindlovu lengwenya. Ngimele iStudio 7 ngisewange komvuthu ngingonokuthaba Dlamini.
Sike sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ibutho le-Israel libika ukuthi libulale amaPalestina amabili abelungiselela ukubhomba e-West Bank ngesikhathi ibutho leli lingena kulindawo. Iqembu leHamas labangela ukuqala kwalimpi ngokuhlasela e-Israel nyakenye lethule umbiko lisithi ibutho labo lihlasele amabutho e-Israel asanda kungena endaweni esezansi ye-West Bank. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-AFP. Abebutho le-Ukraine bathi bawise ama-drone ebutho le-Russia angamachumi amabili lane 24 phakathi kwangamachumi amahlanu lambili 52 athunyelwe ezigabeni ezisithiyangalombili zakulelo lizwe. Bathi akula muntu olimeleyo njalo akubanga lo monakalo omkhulu. Lokhu kubikwe ngabezindaba abe-Reuters. Amazwi alandelayo aveza imibono kahulumende weMelika.
Umthethwandaba ophakemeyo oweVenezuela oweSupreme Tribunal of Justice usunqume ukuthi ngempela umongameli Nicolas Maduro walelo lizwe wanqoba kukhetho oluqhutshwe ngenyanga edluleyo kulelo lizwe lapho ayincintisana lomnumzana Edmundo González. Isinqumo lesi asithembeki njalo asilasisindo. Singakhangela ubufakazi obuningi obukhomba ukuthi umnumzana González nguye owathola amavoti amaningi mhlaka 28 ngoNtulikazi, ukutsho umsekeli wesikhulumeli sikahulumende weMelika umnumzana Vedant Patel embikweni olotshiweyo. Amaphetshana aboniswa liqembu eliqoqa imikhankaso kamnumzana González asenkundleni zebulenjini atshengisa ukuthi umongameli Maduro wanqotshwa ngokuphindwe kabili kumbe kanye. Phezu kwalokho, ohulumende bamazwe asemhlubulweni we-Latin America alichumi bathi abavumi isinqumo somthethwandaba weVenezuela esokuthi umongameli Maduro uthi nguye owanqoba kukhetho ukuthi aphindele ayebusa. Umongameli Gabriel Boric owelizwe leChile uthi angithandabuzi ukuthi ukhetho lolu luntshontshiwe. Okuveziweyo emphakathini ngalolu daba njalo kwahlolisiswa kuveza ukuthi abalelungelo lokuvota eVenezuela bakhetha umnumzana González ukuthi abakhokhele. Intando yabantu beVenezuela kufanele ihlonitshwe, kukhuthaza umnumzana Patel. Okwamanje sokuyisikhathi sokuthi amabandla ezombusazwe eVenezuela aqalise ukuxoxisana ngenhlonipho, konke kuqhutshwe kulandela umthetho wezokhetho kulelo lizwe nezifiso zabantu beVenezuela. Isiphathamandla somanyano we-European Union umnumzana Jose Borrell uthi amazwe angamachumi amabili lasikhombisa wasoze ananzelele umongameli Maduro njengomuntu okhethiweyo engabonanga impumela yokhetho ehloliweyo. imizamo esaqhubeka eyokuthi uMongameli Maduro aqilibezele ngokuthi wanqoba kukhetho izamemethekisa ingxabangxoza evele ikhona. Ngempela uMnumzana Gonzales wacatsha ngemva kokhetho luka-28 ngenyanga edluleyo, abezomvikela baze baqaqele abantu abedlula inkulungwane ezimbili ababetshengisela laba mabandla aphikisayo ababesola impumela yokhetho. Umholi webandla eliphikisayo uNkosazana Maria Corina Machado nguye owakhetha uMnumzana Gonzales ukuthi ancintise, yena eseyalelwe ukwenza njalo la esowayecatsha. Ilizwe leMelika lamanye amazwe omhlaba lizaqhubeka lixhasa abantu beVenezuela ngoba amalungelo abo edelelwe kusukela ngenyanga edluleyo mhlaka-28. Njengokugcizelela kwaMnumzana Patel, sizimisele ukusekela uhlelo olugoqela wonke umuntu olukhokhelwa yilizwe leVenezuela ukuthi sibuyisele intando yabantu.
Le yimibono kahulumende weMelika.
Abadala bathi ithukelwa ebandla. Nanti thiwa mahlabezulu kuhlelo live talk. Maviki wonke ngovulo kusiya ngolwesihlanu. Sihlaziya kwenzakala elizweni lasemhlabeni jikelele. Ingxoxo ezijulileyo lengcwethu zezombusazwe, ezomnotho, ezokulima, ezabesifazana abasakhulayo lokunye. Mwana sibili silani kanje.
Lilami uThabo Kancube ontanga, let us connect and network. Kuhlelo The Connection.
Mwana sithathu ke.
Kuhlelo Diaspora Forum lapho esikhangela khona ukuphila kwezizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe. Lilami uNtungameli Nkomo. Ngizophisana loJonga Kandemiri.
Mwana sine khona kwenzakalani.
Sicela kweziphathelane lentuthuko kuhlelo aseyihluzeni bomama. Lilami uzithandekile Mhlanga, sizophisa nalo munye wami uMavela Simhlanga Nyahuye.
Sihlanganeni kulive talk ngo-8 o'clock kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ku-Studio 7 A Voice of America. Sisakaza ku-radio, ku-Facebook nakuwebpage yethu ethi www.voandebele.com.
Okwamanje ke ngitedele osithandekile Mhlanga kancane esipha eziphathelane labesifazane.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana, lilami usithandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa noNkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Asizweni ukuthi usiphatheleni.
Njengathi umama bamabhizinisi sile-challenge enkulu kakhulu ukuthi siyavuka ekuseni sihambe emsikeni ethu kungela magetsi, sithiye labantwana bengela lutho kokuthi kupheke. Kade sivinile nkuni phela sizitholi, sokumele siphile ngegasi. Igasi layo iyadura, i-very sensitive, ayifuna ukuchiyelwa abantwana. Sokumele wena ube khona, kugcina kusi-affecta njengabomama. Omama bale msebenzi abayenzayo, sivuke kuseni sizama ukuthi sichiye siphekile kumbini lokunye sikuthengisayo kuyafuna amagetsi. Amagetsi ahambelana lamanzi, lapho i-challenge ukuthi sigcina singayanga le misebenzini sesimelela amanzi eziboraneni. Kumelela kathi sile ziborane kuthiwa zilamanzi, so sokulokungamachibo okugejwayo and amanzi lawo kakho sefu ngoba ngokungamachibo esingakwaziyo ukuthi amanzi angikona abevelela ngaphi kokuthi amanye agcine sengamasuwa.
Even la kumabhizinisi ethu sokusehla kakhulu ngoba isikhathi sokuthi siyothengisa incane ngokuthengisa vele uzolezi-stress ucabanga ngekhaya ukuthi ngithiye kunjani. Even le msikeni yethu i-health sisichaya ngoba silala manzi ukuthi ukhanye ugezisa izithelo zakho okunjengama-epulu okunjengekhona lokho okudliwa khonapho khonapho. So hhayi, kunzima kakhulu.
Inhlanganiso yakho iqhuba imihlangano yama-consultative meetings. Ungasichasisela ukuthi kahle kahle ngeyani njalo izaphathisa njani?
Siyananzelela ukuthi i-City Council isivule i-department yethu yama-small SMEs.
awethu
ekhanselini sasiba lalokho kokuthi siyabhacisa kungxenye bethi sisebenza under in-housing communities kwesinye isikhathi bethi siku-licensing kwesinye isikhathi besingakwazi ukuthi singaphi. At the end of the day imali yethu ibisigcina isiphongoba miseleni yasingazakali ukuthi ifakwa nga. So besisenza ama-consultative meeting ukubuza ukuthi vele lisebenzelana njani le council leyo harassment sikhangela lama-bylaws ethu silama-partners ethu i-FES esincedisayo ukuthi si-consulte lalo kathi silama-town hall meetings athi esiwayenzayo ukuthi sizame ukuthi siformulate i-policy eyiyo ezasincedisa ukuthi sisebenze kahle le council le-ofisi yethu entsha. Sihamba ngama-wadi ngama-wadi sinanzelela ukuthi ama-wadi anenhlupho ezijiyeneyo besilo ward 1 ogcwele ngenhlupho eziningi ama-flea markets ezikhangela lama converted flats lama converted buildings asetshintshiwe aba ngokuyi-small zitolo. So okuphumileyo kakhulu ukuthi amapolisi zithe kahle ephume sobala ukuthi ama-rent angkhona ahamba njani babhatala njani babhatala kubani lakhona lokho ukuthi imali zethu esizibhatalayo ama-license izithi council going to plow back ebantwini bona laba abangama-informal sector okuzothi nabo develop indawo zabo kwaphuma lakhona lokho ukuthi gona the days ukuthi bedotshelwe kuphela imizila sebefuna izindawo ezifriendly free ezokuthi all weather patterns okuthi nxa izulu lisina ngiyayisaba ukuchaya ngoba chaya phansi kuzakhukhula yilokhu zezulu ngiyayisaba umoya ukuthi uzathatha. So ngezinye izinto ade sikhuluma ngazo ezi-affect especially omama ngoba sinanzelela ukuthi omama they are almost 75% of the total lokhu zeni abaku-informal sector kukhanya vele ipolisi kabayazi ngoba kade belokhu bekhala bethe sazi ikhanseli ukuthi izasenzelani sathi sabakubonisa ukuthi hhayi ikhanseli yenza lineli kufunayo ikhanseli lama-ofisi avulekileyo ngoba bayesaba ukukhuluma bamelele nje ukuthi ikhanseli iyenze ekufunayo then bona sebelandele. But stena gona the days ikhanseli lathi sisebenzelana kanye kanye layo sihlangane halfway okuzothi at the end of the day sithole food on the table la ikhanseli ithole irevenue ezancedisa uzulu ezancedisele lizwe lethu leZimbabwe. Nyabonga.
Leyo bekuyingxoxo lo Nkosazana Debra Mokasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami usithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu usithandekile Mhlanga. Siye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba esiluphiwa nguNtungameli Nkomo.
Langa laphuma lendaba Langala puma lendaba, la shona lendaba. Langala puma lendaba, langala puma lendaba, la shona lendaba.
Kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba namuhla sikondolwane ePlumtree lapho okuboche khona izakhamizi eziyisithupha ngecala lokubulala owesilisa ebezimethesa umlando wokuntshontsha imbuzi kamakhelwane. Abasolwa babotshwe ngamapholisa akomadlambuzi. Sixoxele linye lawo lachasisa kabanzi.
Lo umuthi ngathi wahamba esiwayeni omunye umadali kala ebusuku. Wahamba wayethatha imbuzi amadalikana phakathi kwalaba umadalikana okhala wakhona then wadesethethi imbuzi wahamba wayehlizi imbuzi leyana egayeni wahamba la emzini wakhe. So lo umadalikana okhala wathi esethiwe imbuzi yakhe wayitshela imbuzi yakhe wazitshelwa ngomunye ukuthi hhayi akhe ngabona umufi lo ehlinze imbuzi enjekanjekanjekanje yena wazomlando wahamba wayathekisa abanye abangane bakhe bayathola khona okwahlinzela khona imbuzi abalonda igazi lalithonda ngendlela lase laqonda emzini womufi. Wathi esifika emzini womufi bathena ingekho umufi kodwa kwakulo mama wakhe nguye watshela ukuthi umufi ungazi bamlanda futhi khona le kumakhelwane babuya layo umufi ayalanga ukuthi imbuzi wayeyitshentshele imbuzi kamadalisala ngase bathela le nyama yayikhona endlini yakhe abasadinyanga okuningi ngase bathela sikumshaya konke engu-8
bamtshaya wahle wafela khonapho kumbe wayafela esibhedlela
ngathi sebemtshaye kanjalo umfilona bamthiya emele kodwa umadalisala okhala njengoba kwakungumakhelwane wakhe eseduze wayehamba emsuku esiyomtheka emkhangela ukuthi yoku esaphila yini and njalo uke esaphila ehamba emnika amaphilisi la manzi ehamba insuku eziyisithupha ehamba esiyomtheka endlini yakhe kodwa bethiya-ke ngabethile umnengo wakhe phakathi emkhangela ukuthi esaphila yini kwathi ngelanga lesithathu bathi besecheka kwaphansi ekho wathola esenjani esehlile ngathi umama kamufi nguye waqala ukubona ukuthi hhayi umufi lapo sele malanga engambona njengenza kokutshaya kwakhe wathi esecheka endlini yakhe ekho wathola ehlile
sikhuluma nje abasolwa bangaphi lokho bekhona ngapho kwamadlampuzi kumbe sebaya emthethwandaba
sisahamba labo ekhothi sikhuluma kanje ngakurimandi esiyamthethezini bafana ngoba ukuhamba labo wangena ku-initial remand wangena e-prison
amacala anje mpholisa ungathi avamile yini khona ngapho kumbe into ephongkwenzakala nje kanye
kumadlambuzi indawo leyi ngingathi kunyanga ezidlulileyo ezingaba zintathu kumbe zine ngingathi kuyathula mbijana ukubulawa kwabantu kodwa okwamanje sengathi sekukhalile ngoba inyanga edlulileyo sathola futhi umuntu wesifazana wabulawa nendoda yakhe ngemva ukuthi indoda yabuya ifika ekhaya yathola umfazi epheka kungaba kuyisomething wakufaka ekudleni kwendoda indoda yase yacaphuka isithi umfake umuthi then wase wamtshaya ngepitch wamdabula ikhanda so kathesi sokuyenzakale futhi kukanye ngathi indawo leyo yemadlambuzi indawo yokulawa kwabantu kulokhu kusiya phambili kukanye abantu kabafundi
amacala okutyontshwa kwezifuyo wona ke avamile lawo
okwamanje ningathi sekungcono kodwa umnyaka odlulileyo amacala okutshintsha kwezifuyo imaningi kakhulu kubantu abasuka indawo ezinjengesholotsho zinguya emadlambuzi betshontsha izifuyo ezinjengenkomo namadonga behamba besiyothengisa bethengisela abantu abasuka kubulawayo besithengisela khona le esholotsho njalo sekulabanye abasuka shithi lapha futhi komadlambuzi betshontsha iy'nkomo zasebhofana bebuya lazo indawo lethu yemadlambuzi sebethatha ezikomadlambuzi ezikaphisa khona le futhi ebhotswana njalo kodwa ungathi okwamanje kungcono especially umnyaka
uzulu wakomadlambuzi kuyini ongathanda ukukutsho kuye ngezehlakalo ezinje
kathesi kuthaza abadala kumbe abazali ukuthi bahlale phansi labantwana abafana besilisa ukuthi babafundise ngendaba yena le yokuhamba bethatha izinto zabantu njalo nokuthi bafundise kulumsana ngakho nenkinga esigabeni
hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo mpholisa siyabonga kakhulu
kulungile babangoma nyabona
Lolo bekulohlelo liphuma lendaba lichone lendaba bese xoxa lepolisa lako madlambuzi ePlumtree ngokubulawa kwesilisa obesetheswa icala lokweba imbuzi Tiyani indlebe uhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkomo
Siyabonga Ntungameli Nkomo kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba lomculi kaMasikandi uSevius Nyoni ozibiza ngegama lokuthi sithwalo senkosi emculweni. Usithwalo udabuka enkayi lapha uphethe i-EP yakhe entsha elesihloko esithi Impilo. Nangu exoxa lo Ntungameli Nkomo weStudio 7.
Salibonani balaleli ezomculo ngale ngo 2016 lapho bengise nkaya njalo eRunguje noma ungathi eDandadema wase uhamba isikhathi kwaze kwahla u 2018 lapho hambe ngaye eMzansi khona ngadibana nabanye abaculo abafana nabo Sibani Ndlovu Olani Shongwe waseSwazini nomfihlelo hayi Major Street Thomas Kandi yiba abantu engiculela nabo ngakhipha isingle track bekungu-2019 lapha 2020 ngangena njalo estudio nomlungisi Gasa sakhipha i-gospel maskandi 2023 lokho sizama siwasivuka nje sakhipha enye i-single track njalo futhi ahamba isikhathi waze washa lesi sikhathi samanje esengikhiphe khona i-EP engiyiphetheyo lapha
mina ngizukuka
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ingoma zami beyingakazi faki endaweni zokudownloada laphana noma engathi kuma-app okudownloada kodwa kungekudala ngizozifaka-ke manje iy'ngoma zitholakala kimi ngqo ngokokuhlala ngilapha kobulawayo emagwegwesti abafuna ukuxhumana nami iinamba zocingo u-078 313 6844.
Abalandeli ubatshiyela wapha mashi?
Ngiyacela ukuthi lingiyamukele njengabanye abaculi nami ngiyalithanda kakhulu bese ngicina ngokuthi cela ukuthi lingadownload izingoma kuma-app lawa angasizi ngalutho abaculi kodwa lidownload lapho okwazi khona ukuthi uma ngabe udownloada umculi ukhona naye akutholayo.
Siyabonga Ntungameli Nkomo ngokusipha uhlelo abaculi bethu luyeza olunye uhlelo ngeviki ezayo. Singekehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. UChatunga Mgabe indodana kaMoyi uRobert Mgabe ubotshiwe ngamapholisa eBeitbridge esethe sayicala lokutshaya ipholisa kuRoadblock. ukubulawa komunye umhlali weCaribbean indlovu ngolwesithathu sekuveze njalo ukufuthelana okuqhubekela phambili phakathi kwenyamazana labantu. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngudabo kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Mura